Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth.
Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani.
Bekungaqakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqinisi. ICommonwealth iposition yabo siyayazi.
Abaphikisayo bathi akulalutho oluzaphuma kulokho okukhulunywe nguMnangagwa labaphatha intambo enhlanganiso le. Sabethulela ezemidlalo ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Amalunga ebandla leZANU-PF ancoma umongameli Emmerson Mnangagwa othi ukhulumisane leziphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth eBrithani. UMnangagwa wethule umbiko lo namhla eHarare esanda kufika eZimbabwe kulandela uhambo lwakhe kwele Brithani lapho benxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamaNgisi uCharles III. Utshele uhlangothi lweze kwethulwa kwemibiko ukuba wenze umhlangano labakhokheli beCommonwealth. Amalunga ebandla leZANU-PF akuncoma okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabo umnumzana Philip Gawule.
Yindlela zokulungiselela ukuthi iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth okuyiko okufunwa ngumongameli lelizwe leZimbabwe. Umongameli lapha ngathi yiko ukuqala kwakhona khona ukuthi kuphutshe. Kodwa okuqakathekileyo kiko konke yikuthi khonoko umongameli akwenzayo, uPresident Emmerson Mnangagwa, uyenza khonoko akukhulumayo ukuthi iZimbabwe iyeke iphile yodwa in isolation. IZimbabwe kumele idlelane lamazwe omhlaba. Yikho islogan sakhe esithi Zimbabwe is open for business. Esingakhethiyo ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi edlelane leZimbabwe omhlabeni jikelele akube njalo. ICommonwealth lay siyayazi ukuthi lamanye amazwe aphakathi kwayo ayiwayo esincindezele. Kodwa ke sifuna ukudlelana lawo nalawo mazwe. Sifuna ukuthi sibe yingxenye yathi sibuyele kuCommonwealth. Ukuphuma kweZimbabwe kwakulezi izinto ezayenzakalayo ezaphambanisekayo, kodwa ke khathesi sokuyisikhathi ukuthi iZimbabwe ibuyele. Kuyinto enhle kakhulu okwenzakalayo kumbe osekwenziwe ngumongameli esenzela ilizwe ukuthi hayi sibuyeleni kuCommonwealth sisebenzele lamazwe la akuCommonwealth. Sidlelane, asidlelaneni lamanye amazwe yokuqakathekileyo khonokho okukhona ukuthi sibe lilizwe elidlelana kuhle lamanye amazwe.
Kodwa kulabanye abantu phela babagawula abathi eleZimbabwe kunengokumele likwenze ukuze libuyele kuCommonwealth. Ukubona njani khonokho?
Khona okunye okwesokwenzakele okuhle abakubonayo njalo lalapho esifilela khona njengelizwe. Yes, of course, asikho 100% perfect. We are not perfect thina ngezinye indlela lathi. Lamaphutha lapha lalaphana, yes, siyavuma. Njengawo wonke amazwe nje engabe lamaphutha lapha lalaphana. Akulalizwe eliyingilosi. Ya alikho ilizwe emhlabeni elingilo silathi silamaphutha lapha nalaphana. Okuthi i-commonwealth inqayisitya okunye kwakhona okusilela silungilungisise simele sikulungisise sibe sesibuyela sibe ingxenye ye-commonwealth.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF xoxelaye ekobulawayo. Kodwa uMnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi uMnangagwa uyazikhulumela nje.
Ukuhamba kukaMnangagwa eBritain kumkhosi wenkosi yama-British bekungaqakathekanga njalo akusoze kube le any result ekugcineni. Lokho esikuzwayo ukuthi ube le engagement nama-leaders eCommonwealth kungabe ungayisikhoqinisi. ICommonwealth iposition yabo siyayazi. ICommonwealth ngeyokuthi iZimbabwe njengelizwe ohulumeni kufanele ame ukwenza izinto ezithile ezinjengama human rights violation, i-corruption and other bad things abazenzayo. Azika lezo zinto abakafiki ebangeni lokuthi bame ukuzenza. So it's a propaganda nje abayichoyo, njalo i-re-engagement that is important kithi njengabantu baseZimbabwe is not engagement kaMnangagwa le Commonwealth. eqhakathikileyo i-re-engagement with the citizens. We must go back ku drawing board siyevumelana ukuthi sifuna ilizwe lethu libuswe mbani njani xa sisiye ekhethweni abantu bangatshaywa abantu bavumeleke ukuparticipate kuma-political activities abafuna kuwo so uyabekhuluma nje laye ukevakatshile njengezinye inkokheli ngiyethemba ukuthi uma ubhekile lokuhlaliswa kwabantu abaqakathekileyo bebehlaliswa endaweni eziqakathekileyo umnangoko behlaliswe emvalele isikhava sakhe
ye kodwa ngenxa sikhangela ke ngokukhuluma kwakhe ukuthi hayi ukhanyazane kuyanyikinyeka nje kucommonwealth khona kanti ukuthi kungani kuyavutwa nje
abe commonwealth njengoba ngitshilo iposition yabo siyayazi i-very clear ba prepared ukuri-admita iZimbabwe ku-Commonwealth provided ama-conditions abafakayo amet engiwaqambileyo aqakathekile kakhona njenge-human rights violation bavumeleke abantu ukuparticipate in any activity abazifunayo
umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC besixoxa laye ese-Johannesburg kwele-South Africa Abantu abaningi baqhubekela phambili bexoxa ngenoto kankosikazi Bona Chikore Mgabe, indodakazi kaMoyi uRobert Mgabe, loMnumzana Simba Chikore, egoqela izindlu lamapulazi okufika phose amajumi amahlanu. Bathi kukhanya ngani kula malunga ebandla leZANU PF amaningi, kakhulu alamapulazi lezindlu eziningi okumangalisayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma, okudalela Central Committee kubandla leZANU PF, loNkosazana Ellen Shirye Denga. Okubandla le-CCC. Nkosazana Shirye Denga usungula ingxoxo.
Kathesi indaba kabona le isisibonise okuningi ukuthi kule doti eyenzakalayo kakwenze i-audit for example in terms of amafamu nalawo ukuthi bekubonakale ukuthi uzivani lo zivamu ulamafamu amangaki ngoba thina esikhala ngakho indaba ye-party state conflation bekusetshenziswa i-advantage yabo ekubuseni kwabo ukuthi the just commandia ukuthi no ngifuna iplazi leli no funa iplazi ngabangaki abantu abathathela amaplazi kathesi sikhuluma ngendaba ekababa uSipho Malunga le ukuthi wathi umuntu athenga iplazi ngemali yakhe kodwa uBethi Mpofu usebenzisa amandla akhe njengomuntu okuhulumende emthathele iplazi bangaki abantu abathathela amaplazi ngalezo ndlela yikho esikhala ngakho ukuthi into leyi ayisiyokamgabe labantu abakhe kuphela kaku-investigate iZANU PF as an institution sukela nanga kwaphezu khona ngathi sikhuluma ngendaba ye-gold mafia le ehluphayo kulezi nsuku.
Igolide.
Ngizange ngifunufundise udadewethu into kayihlonipho. Yiwona nje nxa ngikhuluma ngomkhokheli wabo bengisithi ubaba uthamisa ngoba umncane ngama age limi kodwa ngenxa lesikhulu sokukhokhela abantu ngimuthi ubaba uthamisa. Ngicela la yafundi nxa ikhuluma ngomongameli uDawula ekhathana ngathi ubaba umnankakwa yisisintu belani singabantu sivela esintwini akazi ungena mhlawumbe kavele isintwini kodwa isintu sithi kona asihloniphaneni kuhle khona kwalo kukwenza yiko obonisa ubana hhayi siyaphambili ngendlela ebalulekileyo umuntu kathwale isiphambano sakhe izinto ezenziwayo phandle ngale azibhenefithi amaphathi ethu whether iZANU PF kumbe i-triple C kumbe izaphu kumbe i-MRP kubhenefitha izikhwama zabona laba abantu abo besenza khonokhwalo nxa bekwenza beqatshe ngezikhundla zabo emabandleni nalawo wenza iZANU PF be-triple C akuveze egcekeni kufakwe lapha umuntu abethelwe lesiphambano sakhe kube lula kube njalo ngoba akusoze ukuthi kona amabandleni lawa asele izinto angazaziyo abanye abantu benjani bebhizi belokhu benonisa izikhwama zabo nemuli zabo yikho kuphela mina engifuna ukubana kwenza kahle yikho ngithe mina sekeyeZANU PF sile code of conduct esibhayindayo ukuthi njengomkhokheli kumele uphile impilo enjani kumele uphilisane nabantu ngendlela enjani ngiyabonga
ye bala khonapho umama ngamafutshane sibili kakhulu phosa lokugcina khonapho
Yebo, yebo, ku right civil ukuthi umuntu nga ephambanisile kumele ajeziswe. Umuntu lo muntu oyabe senze ubugulikisi kumele ajeziswe. Kungakhethelekile ukuthi ukubandla liphi njalo lokuthi uyenzeni. Even la yithi ukuthi ku triple C kunjalo kulabanye bethu abaphambanisileyo. And kulezinto eziphize esizenza ikakhulu nxa sikhangela la ku candidate selection khona lapha sifuna ukuthi abake baphambanisa kumbe abalama allegations abake bayenza kuyamele bebone ukuthi hayi kuzaba nzima ukuthi bakhokhele abantu.
Lapha lizwe unkosazana Ellen Jiri Yedenga okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee. Unkosikazi Bona Mugabe Chikore usehlukana lo mnumzana Simba Chikore. Njengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abamele abalwisana empini yomvukela kwele Sudan bakwele Saudi Arabia namuhla lapho kuxoxiswana khona ngokukhumisana umlota. Lokhu ngokokuqala ukuba behlangane selokhu kwaqhamuka impi le ngumabasa. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selikhulule amasotsha alo angama-45 athunjwa eMariupol nyakenye. Ele-Russia lona lithi ele-Ukraine likhulule abatshayeli bezindizamtshina ezithwala amabhomba amathathu abathunjwe ilizwe leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Benana masiko
wenziwe manje
ngoba baba mkhulu babelobola.
Uthelo lomasiko lokuphela kwabantu nsizwe zonke namhla sixoxa lonkosazana Cynthia Dube ingcweti kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngamantombazana kumbe ngithi ngamankazana nxa kuyikuthi sebelungiselela ukuthi bechadwe kumbe benze into ezinjalo sokumele kwenziweni kulezi nsuku kwenze ukuthi kube njengakudala phela ukuthi bagoqwa ngobani ngesikhathi sebelungiselela khonokho njalo nxa sikhangela obabazazi bami ngaphi kulezi nsuku khanye ngazani ababonakali phela. Madube siyakwamukela kuhlelo kunjani mama?
Sanibonani Studio 7 ibingelela lonke balaleli nani basakazi ngibingelele kakhulu ubhoti uGibbs Dube laphana. Ngizakhuluma ngemtshado yabantwana ukubana yisami kungenxa yokubana abasekho babakazi ababelaya laba abantwana ma bephuma besiyatshada. Abasekho ogogo ababethi ma bekhulisa amantombazane bahle baqale lephansi ukubakhulisa nakhona babakazi babethathela phezulu kodwa gogo babeqalele phansi. Njengoba sesiphila impilo enzima akusahlaleki one ndawo indaba yesimo somnotho abantwana bayaphuma bayele nale besiyadinga amadlelo aluhlaza. Obabakazi abasabonakali nabo babakazi sebengabesimanje nabo futhi abangazange bathole ukulaywa.
Pho nxa obabakazi bengabonakali njengoba abantwana bezikhulela bodwa endaweni ezijiyeneyo umtshado ubona ngazane ngama yini?
Mina ngigqugquzelayo ukubana abadala ikakhulu omama ma umntana wakho eqala ukukhula qala nawe ukuthi uzilayele yena umntwana umtshele ukubana umendo umi kanje emtshadweni uzahlangana nalokhu nalokhu ukuze vele akhule esazi. Ngoba ukuthi silinde obabakazi sebengaba abesimanje nabo abasakwazi ukulaya izingane ogogo vele abasekho ogogo besintwini abantwana basakhuli ngendlela thina esakhuliswa ngayo. So mina ngigqugquzela ukuthi njengomzali njengomama kahle azilayele umntanakhe noma nje sifisa kangaka ukubana amasiko avuselelwe izinto zonke ezihamba ngesiko ukuze imtshado yabantwana ime njengeyethu eyayisima kunzima kulukhulu. Kodwa ngoba nje siyafufuza siyazama ukubisela amasiko ngithi siko laphela likhona omama kabazilayele ingane zabo abazilayele amantombazana wabo obaba abazilayele labo amajaha ukuthi lizohlangana nokunje nokunje emtshadweni lapha. Ngiyabonga.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqoqa lonkosazana Cynthia Dube uyingcwethi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale kule South Africa. Siyabonga kakhulu ke Madube ungathini lokusasa sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna namhlanje kusihlwa sikhangele kumaHebheru chapter 11 iverse isikhangele ka-3. Ithi yona, ngokholo sibona ukuthi imhlaba yadalwa ngelizwi likaNkulunkulu, kuze kuthi izinto ezibonwayo kaziveli ezintweni ezibonakalayo. Lapha bengifuna sikhangele olunye udaba oluqakathekileyo, ukuba amazwi ethu alamandla, amazwi esiwakhulumayo alamandla kakhulu, njalo amazwi esiwakhulumayo ayakwanisa ukubumba olunye ulutho. Lapha kuqala nxa sikhangela kumlobi lo wamaHebheru, ukhuluma ngokudalwa kwezulu lomhlaba nguNkulunkulu, ukuba uNkulunkulu lokho wakwenza ngelizwi, wakhuluma izinto zaba khona. Amazwi uNkulunkulu ayesemlonyeni wakhe edala izulu lomhlaba ayenamandla okwenza ukuba izinto ezingabonwayo, izinto ezingekhoyo zivele zibonakale. Ngakho ke siyakwazi ukuba thina uNkulunkulu lathi ufake phakathi kwethu umfanekiso njengowakhe. Njalo ke siyakwazi ukuba ilizwi leNkosi lithi lona, impilo, ukuphila lokufa kungaphakathi kolimi lwethu ngamandla okukhuluma kwethu. Ilizwi likaNkulunkulu njalo liyasichasisela ukuba amazwi esiwakhulumayo angakwanisa ukubusisa kumbe angakwanisa ukudiliza. Ngakho ke izinto esizikhulumayo zilamandla empilweni zabantu labo esikhuluma kibo. Ngifuna ukuba sinanzelele ukuba athine singabazali siyakwazi ukuthi laphana nxa sizama ukukhuza abantwana, umkhuze usukhuluma ngolaka, ubusukhuluma amanye amazwi, amazwi akho abe ngawokuthuka umntwana, amazwi akho abe yilana atshela umntwana ukuthi yena akasoze abe yilutho empilweni. Khonaphana amazwi akho aseyakho olunye ulutho empilweni yomntana akho. Nxa utshona umkhulumela ngaleyo ndlela, la usezazibona engaphumeleli. Kodwa ungacabanga ukuthi ngaso sonke isikhathi nxa ungabe ukhuluma kuyo ukuthi awuzaphumelela, uzaba ngolunye ulutho empilweni, uzaba yinkokheli, konke lana amazwi abe sakha kuye isibindi, abe sakha kuye umqondo wokuthi ngizaba ngolunye ulutho. Kodwa nxa uzamtshela ukuthi wena awuncedi lutho, wena uzaba isichaka, uzaba njengomyanga, la engqondweni yakhe uyabe lokhu esakha khonokho. Ngakho thina njengabazali kuqakathekile sikhulumane empilweni zabantwana bethu. Okwesibili, amatitshala abakhangela abantwana besakhula, angabe kumbe kuseprimary kumbe ukucresh kumbe sekusecondary school, kuqakathekile ukuthi ukhulumane emntwaneni, ebantwaneni labo esibafundisayo sibakhuthaza njani. Nxa thina singabuya kibo sikhuluma amanye amazwi okuthi hayi vele wena isikola usoze wafa wasibona, awuyindawo, konke lokhuyana kuyadiliza impilo yabantwana. Njalo okunye okumele sikukhuthaze ngabafundisi, ukuba intshumayelo zethu ziyakha abantu, amazwi esiwakhulumayo ayakha abantu. Khathesi okulobobulenjini ama-WhatsApp lezinto eziningi, ama-video, kambe thina njengabafundisi kumbe inkokheli sikhiphani izinto, amazwi bani aya ebantwini?
Kuyiphethe mfundisi.
Ufuna ukukhuthaza wonke umuntu onlaleleyo ukuba ngeso sonke isikhathi nxa uzakhuluma, qala ucabanga ukuba amazwi ami ayakha izinto ezinhle yini, kumbe ngamazwi engiwakhiphe ezakudiliza. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, thandazela bonke abalaleleyo ukuba imilomo yethu izaba yizibusiso esikukhulumayo kwabanye abazalwane, kobomakhelwane, kulapho esihlala khona emsebenzini, kuyaletha izibusiso ebantwini. Lapho esasikhipha khona amazwi adilizayo, sicela ukuba usithethelele, usixolele ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo, ungathi nalakusasa. Wezi mindalo ikambule ya lindas libe mchigilo panga 0-0 le Shesham emdalo inwekastilaka Premier Soccer League odlalwe namuhla. Nansi mpumela imidlalo efanayo. Dynamo 0, Triangle United 0, Wange 0, Bulawayo Chiefs 4. Kusenjalo owadlalela iqembu le-Highlanders uMelusi Mabaleka Sibanda uthi esakhula wayengacabangeli ukuba engadlala ibhola kusigaba saphezulu ngoba wayevela emaphandleni. Kubika uJoseph Njanji.
Umelusi Sibanda uthi uqale ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi esafunda ugwalo lesihlanu yeseShanke Primary School eNkayi, kodwa uthi esefunda eMzilikazi Primary School kanye laseMzilikazi High School wayesesaba ukudlala.
UMzilikazi wawumdlala iyayile ndawo isense, wawungadlali uMzilikazi ungadlala ngiyayile ndawo isense, but wadlala uStops. But khona kwathi ngani labongani laboteni kwanisone zeduze wathiwa bentshi wethu abuzojoyina ndibuzojoyina yakeni, ngathi hayi ayo ndawo iyahlupha kulaba good players, mina ngivele ekhaya ngisoze ngikwanisa ukudla, but hayi kuye. But wase ngihamba ngadlala kwaHighlanders kuma-juniors kufika ku-under 16 ngidlala u-Lifty Pack. Uma-under 16 ngawo under 18 kuyaye ndlala ko-Roy, o-Richard, o-Limpa, abaningi ngabaqamba o-Joseph Dlovu oyophumula. So sasiba ne-o-decide. Then ngo-97 saqala ukupromota ku-first team 1-1 ngoba ngivumula i-first sala yami ngayifola ngu-under 18 ngoba iyale ndiyayikhangela abantu akudlalo ezindlini like ngangisibhadla mina ngikhaya, but iyale ndaba sendithatha bangifaka kusalayo ye-first team. So ngangihola every month, I think kunikana kwangimotivate ngaze ngasayina i-contract ye-first team ngo-98.
USibanda udlalele iqembu le-Highlanders kwaze kwaba ngumnyaka ka-2003 lapho asuke waya kuqembu le-Capes United, kodwa akasadlalanga ngoba elokhu yelesivumelwano somsebenzi leqembu le-Highlanders. Ekuphendukeni kwakhe ufike wephuka unyawo kwahle kwaba yikho kuphelelwa kwakhe ngumphako ekudlaleni umdlalo wenguqu. Ngemva kwalokho ukhuthazwe ngumuyi u-LS Mapepa Sibanda ngo-2005 ukuba abe ngumqeqeshi wabasakhulayo kuqembu le-Highlanders. Usebenzele iqembu le-Highlanders kusukela ngo-2006 kwathi ngo-2007 waphelelwa ngumsebenzi, kwathi ngo-2008 uqhatshwe iqembu le-Bantu Rovers.
2008 umethemba wafoma i-Bantu Rovers, waze ngicela ukuthi njani ungasebenzi ungala team, ngicela uzoncedisa intweni yami engiqalisayo le. Ngaze ngihamba kuye safoma ama-juniors, then ngifuna ukuba entweni le yama-juniors ukuthi wahamba njani, because abantu bayakhuluma into ezingesizo. U-junior coach akaxotshwe, ungaxotshwa u-junior coach, kunabafana abayibhondi junior coach bahamba la. Into ezingisukile mina ngoba athi singezwa amahemi bathi uDumaza wathatha abafana wakuhambisa kubantu. It's not true, I see abafana ngahamba kubantu abafana bathola sokulo Bhabha noMalala layo uDumaza, but abafana njalo nangamzana labo babaleka kwaHighlanders babuya kubantu, because ibantu yayiprovide ama-tracksuit, izikipa, ama-shooters iHighlanders wangela lutho. So abafana bakhanyise njalo ngalezo kathi ezingafoma ithim yabo lawo futhi ngiyanika ama-$10 or $5 bayabaleka bezojoyina ithim yabo ye-$5.
Ukhuphuke wagcina eseqeqesha iqembu elikhulu leBantu Rovers waze wachiya ngo-2012 lapho aqatshwe khona leqembu le-FMH. Kuthe ngo-2014 waqhatshwa njalo uqembu leHighlanders siyasebenza leqembu ebelidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2, kwathi ngo-2012 lakhuphuka ladlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League, okuyilapho walokhu eqeqesha khona.
I think angisoze ngithi ngiyenza kuhle, we are doing well, ngoba athi ngiyedwa ngilosiza ngiloteni ngilomakho ngilomoyo. I think siyenza kuhle la abantu bakubona phantsi ukuthi hayi amafana siyazaangokwathini nobe ngathi sithatha abafana beharare sithatha abafana bangathi i-talent igcwele yonke endawo iyale nto bathi yithime lizwelonke. So uthi sithi sikhethe, mina ungukhoshi ngeke ngitshela abantu ukuthi ulishona kumele ubuyele uyedlala eSwa. I think I'm saying wrong, but mina ungukhoshi ngithatha i-first player engadlale i-Highlanders.
Selokhu eqale ukusebenza leqembu leBoson 90, uSibanda usesebenzela abadlali abalodumo ababalisa uPrince Dube, uBrian Banda, uPrince Dlovu, uVincent Moyo kanye labanye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Omanje sike sizwe ezomculo.
Kale ngixolele bafowethu, kambe lami ngumculi, angiculi legoma, angiculi lekwayito, ngicula umculo wakudala.
Ukhuluma lithokazi, igama lokuzalwa nguThithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza noMandlela uSikhobokhobo. UMandlela uSikhobokhobo ngihlanyelayo ngo-2017, mina bengivele ngu-Victory Siyagqoba, ngisebenza no-Desire. Kukanti ngivele emveni ngale, I was working with uMbongeni Ngema ku-theatre emakhosi labo Khonti Mhlanga, yebangikhuluma ku-theatre. From there bengise Ntombini Zomqangala, ngiyangasebenza noSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14, whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back in 2014 from Canada.
What's up? bantwana mazuthenga isiqhoko esisha esidala sna
sicule imbube
from the street slipping voices of sicule bantwana bancane
you are taken back to the world of our forefathers
living our African and you want to leave them.
Yes,
Sicula Imbube, the music that originates from our forefathers and generation to generation, still passed the oil. Imbube, the acapella music that had people dance and listen to during ceremony and in the city, amongst their theme. We have heard of Igomu, Ikwaito, Amapiano, and all those kinds of music. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget it is our roots in Velapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgression or hatred of life or any form of obstacle.
In the villages, Maramini Futa is a picking vocalist. Kathes, I'm working with Umadela Sikhobokhobo in the Dayihloka. Kukanti ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa iGrestars iJongosi ngihlabela isicathamiya. Kodwa ke yansoze ngihlabela isicathamiya so that I will also record ezinye izingoma o Afro Jazz labo jazz ngokwabo labo there's a trade. Mina I'm a poet, I'm a singer, I'm a dancer, I'm an actress. Nyasha futa mama ngu ngoma traditional drums la maosho la maoso. Eish, ngiphose ngi all round I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small, small, small poem. Engayenza ngilo desire umoya oxidations. Ithi yona kona kona. Every time we just sing, we look sideways and all round, but you always forget to look up because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed, and whoever sins knows it's known one way or the other. Utando, I mean Rudo, it is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy, and those few seconds of pleasure can add pressure in your life and end up bursting like popcorn. Hey, life is but a bulb which blows once and never. As we live, we have to have this in our fingertips. We are born to die. It's our behavior which denotes when we die.
Mumani Matu, ukulumisane lesiphathamandla zenhlanganiso yeCommonwealth kwele Bhilitane. Abaphikisayo bathi akula lutho oluzaphuma kulokho kukhulunywe ngumnangagwa nabaphathi ntambo benhlanganiso le. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umthembo zithemba uGibbs Dube. Yilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Sasvakanaka muri yeZimbabwe.